Okwenzakale esigabeni sekaranyamba izolo kujeyizakhamizi khuza umhlola zisithi le bhayisikopu yenigeria isala phansi bese siside isikhathi izakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana nokuphunza kwezifuyo zithi bese kugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo zisuke zabe zabaprofethi ababili umehlulimoyo nothembanimoyo abangena edamu legaranyemba wayebamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamakhulu amathathu bebesedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuzebona izolo abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo namaqhathi amnyama sixoxe nomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo
Remember ufowethu lona othiyayo owawele edamu asembahleli nje phambili ukuthi kulento enje nje laphana I understand ukuthi awawungasiwo nje actually but I think inyoka
usobhuku egaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelele isibaya sonke sembuzi ngalo mgobho
ngiphele izimbuzi zabe zikuma 30 amazinga abantu amazingane kuphela
abaprofeti laba baqale ukuzingela lo mgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama kodwa lokhu akuzange kube lula nangumprofethi Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya kuthe usenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange wahamba kuhle amanye amaziyoni omunye othole incwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esidi benza ize kube nokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela
inathi ngiyinyanga lami ngowestress ufuna siyafiyaakushanjaohayi
batshala uvalo ngokuthi vele sibe zisibele mina mina sengihamba inyanga zami kodwa zami lokhu elikwenzayo
omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu
elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke ibandabanda siyabhoda ihlali lapha edamu siyabhoda sina abantu lokho kusho ngosporokutalism
abaprofeti beziyoni bayebambele kathana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na
okusolekayo zibone kuhle mina ngithanda ukuba umsebenzi siyabonga abobaba labomama ukuthi sihlanganile entweni esihluphayo abantu basebenzisa abantu
lanxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse enkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo
bhayibhili lavela caca kuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo anguphingi bakhona izingqoko zikamlimo ezingabafundisi labaprofethi abathunywe unkulunkulu kanti-ke njalo bakhona abathunywe ngusathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo
kodwa umprofethi uMehlulimoyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana nobuthakathi
angikayazi mhlangene liliphutha elingabanika ubufakazi bokuthi noma yifethi lezo nkulumo lathi siyaziza sabe sikhale ukuthi ziyasichothoza abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babesithi ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo
bayithwele linyoka bayayivulalela kwenye insonto eseduzane lapho abayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa ngimele iStudio 7 ngisedamu legaranyemba ngingu-Albert Ncube.